Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonge ujonga ngokusinika uhlelo ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo mhlakathwe ngomgqibelo mhlaka 1 Ntulikazi 2023 ngu Prophet Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, amakhulu namakhulu abantu bebethe gwaqa eStanley Square emakhokhoba kobulawayo emkhosini wesikhumbuzo sokubhubha kwake wakhokela ibandla le-PF Zapu umnumzana Joshua Mqabunkomo. Abafuyi abaningi esiqintini seGwanda bathi sebedlela evalweni ngoba inkomo zabo zilakho ucuba lonyaka kungenxa yokusilela kwamadlelo lamanzi. Lidinga ukunqoba emdlalweni owodwa nje mpela. Kuphela iqembu elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi ukuze lithole ilungelo lokuyaphatheka kumncintiswano wamazwe womhlaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amakhulu lamakhulu abantu bebethe gwaqa eStanley Square emakhokhoba kobulawayo emkhosini wesikhumbuzo sokubhubha kwake wakhokela ibandla le-PF Zapu njalo wazoba ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Joshua Mqabunkomo. Emkhosini lowo oqoqwe ngabeZapu, leli bandla lihle lathatha ithuba lokwethulela umphakathi abazancintisa belimele kukhetho ole-harmonized elections mhla ka 23 Ncwabakazi lonyaka. Kubika intathele zindaba ye Studio 7 uEzra Chisaspanda.
Bebecula behaya umdala bekhuluma ngembali yakhe bethi leli lizwe ngakalinje ngawakanyongolo uyaphila. Umkhokeli weZapu umnumzana Sibangilizwe Nkomo uthi wathiyela iZimbabwe ilifa loba ngumuntu oyengela ngeketa bechabi ebambanisa abantu njalo ehlonitshwa nguye wonke umuntu.
Akaphume engqondweni loba ubona nje lalamhla akaphume engqondweni zabantu. Siyathaba lamhla ukuthi 24 years wasishiyayo. Kulokhe ibizwe lakhe liphumile lisaziwa lidumile. Ngineshwa siyanazela ukuthi umgqabe ubhubhe ngemva kwamdala sokula mnyaka emfitshwane edlule kodwa wanselithujile ibizwe lakhe. Kodwa ngenxa yothando lukababa ayelalo ebantwini ngenxa yemisebenzi yakhe kulokhe ephila lamhla ebantwini.
Uya phambili uNkomo esithi ubefisa ukuncintisa kukhetho lukamongameli kodwa mamvimbela ngemali efunakalayo.
Sehluleka ukuthi sifake umongameli ukuthi akuncintise kuleso sikhundla sobumongameli kungenxa yokuthi imali kayisanelanga.
Owelilunga leviyole Zebra njalo sengunobhala omkhulu weZipa Fred Erenzo uPetros Banda uthi usebuhlungwini.
Siyakhala kodwa sikhala ukuthi umbono kaJoshua Nkomo, ivision kaJoshua Nkomo kwaye kubana abantu kumele bahlale bebambene ukwenza ukuthi bathuthukise ilizwe labo. Uma sebethole uzibuse babone ukuthi bahlele kuhle, wonke umuntu uhlele kuhle. Kodwa siyanazela ukuthi okwalwela ngabantu abalweli benkululeko okuningi kwakhona kusayenzakalanga.
Omunye layo okhalayo ekhumbula umdala wesifazane waseZambia ngesikhathi sempi yenkululeko elo Nkomo owaziwa ngokuthi nguVunzayi.
Nxa ngimile lapha ngihlengezela inyembezi ngendaba yokukhumbula ubaba uJoshua Nkomo. Ubaba wayelobuntu, ubaba wayehlonipha, ubaba wayeyazi abantu, ube ngufather Zimbabwe. Lanxa President Robert Mugabe bebebusa bebekwazi ukuthi bathatha ungqondo kuye, nguye bebembuza ukuthi kubuswa njani, ngoba uJoshua nguye umuntu waqala ukuyenza kube le liberation movement zonke lezi.
Umqinhlalo weZapu umnumzana John Zolani Dlamini uthi kuyadanisa ilanga leli amanye amabandla ezombusazwe alithatha lula.
Asolanga ofanti ukhulume iZapu kuphela,
ngoba unkomo wayengamelanga izaphu kuphela but wayemela abantu bezimbabwe bonke unkomo wayengamelanga imihlobo wayemele imihlobo yezimbabwe yonke ngitsho lawo amakhiwa ayemelwe ngunkomo wayengakhangeli ukuthi wena uvela ngaphi wena uvela ngaphi siyamangala ukuthi thina abaloku bekwizaphu yithi sisakhumbulayo ukuthi unkomo wasichiya wasebenza kanti yinto bekufanti layo izani iyayenza into le
osebenzela iJoshua Nkomo Foundation umnumzana Mehluli Moyo uthi abantu abalandele owawufunwa ngunkomo njengoba sesiya ekhethweni
singabezwelinye singabandawonye ukhetho luyabuya ludlule kodwa kusafanele ukuthi sihlale ndawonye singomakhelwane sicelelene sawodwa singahlukaniswa ngezombangazwe singahlukaniswa ngama-political party ngakho kuqakathekile ukuthi konke sikwenzayo sinanzelelane sibekezelelane sithandane sibambane
osakhulayo ebekezela nqube osebhalisa ukuncintisa emele izaphu esigabeni sepomamzilikazi edala lepharlamente uthi uyancintisa kukhetho lalo nyaka ngenhloso yokufuna ukugcwalisa izifiso zikamqabuko
zela ncube omelele impopo mamzilikazi constituency namuhla siyajabula sikhumbula imisebenzi kababa unkomo eyiyo eyasisusayo ukuthi njengabantu abatsha silwele amalungelo abantu ngiyalithembisa abantu bakobulawayo ukuthi mina ngizolimela eHarare nothi lokho okwenzakala kathesi ukuthi iHarare imelwa ngabantu kobulawayo sizokuguqula lokhu nxa singangena
uhulumende we-ZANU PF wase ukuba uzaba nomunye umkhosi wesikhumbuzo sokubhubha kukamafukufuku emaphisa ekhezi awubiza ngokuthi yinkomo commemoration gala namhlanje ebusuku kodwa imuli kankomo ithi ayimenywanga ngaphambili komkhosi wesikhumbuzo umkhokheli we-ZANU PF umongameli Emmerson Mnangagwa ube nomhlangano omkhulu we-rally esikolweni seNyele Primary School ePlumtree okusungula umkhankaso wokudinga usekelo wokukhetho lwenyanga ezayo esabeleni seMathebeleni South umuyi uJoshua Mqabuko Nyongolonkomo hopu ngomhlaka 1 Ntulikazi ngomnyaka 1999 elimnyaka yokuzalwa engamathumi ayi-9282 ngiba nestudio 7 kontutushathunqa igama lami u-Ezra Thiza Sibanda
Umkhokeli wabandla eliphikisayo eCitizens Coalition for Change, CCC, umnumzana Nelson Jamisa, ube lesihlakalo sokuhlangana labantu eMarondera. Leli bandla lihle lathatha leli thuba lokwethulela umphakathi uluhlu lwamabizo abantu abazamela leli bandla kukhetho lwalonyaka lokudinga amakansila, amalunga edale lephalamende lomongameli welizwe. Okuningi asikuzweni umsekeli wesikhulumi se-CCC, umnumzana Ostalos Siziba.
Namhlanje ke besisemahusekwa eMarondera West lapha umongameli ubehlangana khona lama-cluster leaders lama-citizen emashonaland east ke emaphandleni lapho kulamaplazi khona kubana sizwe ke abantu lokubapha ke inhlelo zethu amalanga azayo lapha ke siyaqala ke ilaunch yethu e-CCC so lizabona ke iZimbabwe yonke ipende yelo ke ukubana iZimbabwe entsha ibuye
Obesithini uChamisa lapho ikhuluma labantu.
Umongameli Advocate Nelson Chamisa ukhulume mayelana lendaba yokubana ke abatsha bebe ready ukubana ke siye vota omama ke abasomabhizimusi emaplazini ukubana ke silungiselele ke ukhetho oselufikile njalo umongameli ukhulume ngendaba yokubana lonyaka silungisisa indaba yokubana wonke umuntu ekwansi ukuphuma ukuya vota njalo wonke umuntu ekwansi ukulungiselela ukudefenda ivote yethu. Lo nyaka sizabe sifokaseke emaphandleni ukubana silungise iZimbabwe entsha ngenxa yokubana abantu bale Zimbabwe sebedubekile sizaphumisa ke imanifesto yethu emalangeni azayo ekhulumayo ukubana nxa thina singene kuhulumende uyini esizakwenza ukubana iZimbabwe entsha ibe yiZimbabwe etshintshileyo mayelana lempilo zabantu imisebenzi mayelana ke lesibhedlela isimo semigwaqo lakho konke ke okungaphansi komthetho okubana uhulumende ekulungisise ngemva kokhetho.
Lo be kungumzana osala usiziba umsekeli wesikhulumisi se-CCC esikhulumelayo ecingweni eseMarondera. Silalele umsakazo we Studio 7 eye Voice of America esakaza ise Washington DC.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
mshweshwe
Lamlela nampala fo.
Abafuyi abaningi esiqintini seGwanda bathi sebedlela evalweni ngoba inkomo zabo zilakho ucuba lonyaka kungenxa yokusilela kwamadlelo lokutsha kwamadami kulumango. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi lezakhamizi libikwa selibanjwa ngamandla okuhambisa inkomo emaplazini ngoba kungasela kudla emakhaya. Umnumzana Gabriel Moyo oyemawane eGwanda uthi lanxa amanzi esesekhona kabaselalo ithemba lokuthi angabenela bona izifuyo zabo kanye lenyamazana zenhle.
Izifuyo sibili, hhayi izifuyo ukudla kakusekho, akusekho sibili. Abantu abafana sebehambise emaplazini ukuthi bayezelusa khona le maplazini ngoba hhayi lapho ekhaya phela sokuwomile, hhayi utshana bukho sibili. Lo nyaka izifuyo ziyakufa, lo nyaka ziyakufa sibili ngoba vele kuthenga ukudla sebeqalisile futhi akwabo ukuthenga ukudla. Bayasitokha, bayasitokha ukwenzela ukuthi khonapho sokufika kubo ogasti September lapho zibe sezifidwa ngoba zingawa.
Amanzi la agcizelelwe ngumnumzana Alex Panda wenkaji eGwanda North odwa amanzi lawo aludubo.
Indlala ikhona ebantwini kodwa olwenkomo yilo olukhulu kakhulu. Inkomo ziyacuba, akulamanzi, uncediswayo kakukho. Ezethu thina esingalalutho zizaphela. Njengalo nyaka khona vele kakula nkomo esizasala layo. Dala thina sisakhula kwakubiswa amabhelana otshani. Yiwa inyedi inkomo. Namhlanje kakukho. Inkomo sizazinceda ngani?
Umnumzana Thembani Moyo emapati eGwanda South uthi labo babhekane lo dubo olufanayo.
So isimo samanzi lonyaka sisibeke kwelinye izinga elesabisayo. Ode ha lonyaka silukuza kubanzima. Nxa izulu ngaphansi siphonga ukukhuleka nje ukuthi ngawo uNkulunkulu uyasibona izulu liphangisa ukuna. Nxa lingaphangisanga ukuna azise sokubi vele, hase ku wrong. Ngoba into yakho amadama khona since mbagejwa ngoSmith. So la namhlanje amajara edama kwakho lokusise khona akusela vele akusachoni ngisho. Ukuthi vele sokuthatha amamanzi nje amaluthwane kulamanzi vele ukuya lokuya akusela lutho sokuthile.
Emadobo bona bathi amadlela khona kodwa izifuyo zabo sezihlaselwe yimikhuhlane abangazisisiyo. Lokho kufakazwe ngesinye sezakhamizi salumango umnumzana Colin Ngwenya.
Into ehlupha kakhulu engiyibonayo imikhuhlane yenkomo eqhamukayo esingayijwayelanga. Thola inkomo sesiqhuqa, inkomo siqhuqa iqhuqa izife ungazi ukuthi iqhuqiswa yini. Kodwa iyabe inonile nje uma uyikhangele ngamehlo enyama ubona inkomo enonileyo nje engela problem. Kodwa ubusumangala uma isiqhuqa izife. Yikho nje esibhekane la kwade sifisa ukuthi alibani amalokhuzini bayenze i-research babona ukuthi sesihlaselwe umkhuhlane onjani.
Umqondisi ogatsha lwezokulima ezansi emaNdebeleni umnumzana Mkhunjulelwa Ndlovu kaphendulanga imibuzo esimthumele yona ngesimo senkomo kulesi sabelo. Ngomnyaka ka-2020 inkomo ezifika inkulungwane ezingama-20,000 zabulawa indlala kulesi sabelo. Kusenjalo kulo mntwana wesikolo ogotshwe ibhasi wafa izolo esengezana eGwanda South. Le bhasi kubikwa ibisiyathwala abantu abakade besiye emhlanganweni kamongameli Emmerson Mnangagwa ngokukhankasela usekelo kukhetho okugujelwe ebulilima lamhlanje. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke sokuyisikhathi sokungena esigabeni sethu lapho esiphatha khona indaba ezimayelana labesifazana kuhlelo ezabesifazana. Lilo Sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lonkosikazi Ellen Shiriyetenga isiphathamandla esibona ngenhlelo zokhetho kubandla le-Citizens Coalition for Change. Sicubungula abesifazana kubandla lakhe abathole ithuba lokuncintisa ukukhetho oluzayo. Loba
nje omama bengenile kweparlamente ma constituency seats nasekhansilini kodwa inani langkhona lisasilela kakhulu okutshengisa ukuthi kulomsebenzi omkhulu okumele wenziwe kuleza zinto ezithize ade sihlangana ngazo njengebandla lokho ngade sixoxisana labo mama bekhuluma njengokufana lokuthi behluleka ukuthola indleko ezifunakalayo ukuze bekhethwe njalo okunyade bekhala ngakho indaba yokuthi nxa bekhangela obaba bebesithi hayi lina lilamasithi enu awe-proportional representation eparlamente lekhansilini yikho akumelanga li-conteste ama-constituency seats kumbe emakhansilini emawodini so ngezinye izinto ezihlangane lazo and izinto kumele sibonisane ukuthi siya phambili kuyalungisiswa njani ngoba nxa singelumhluleko ukulungisisa lokhu inani labo mama liyaqhubeka lilokhe lisilela.
Libona konke kuqhubeka kuhle yini, ikakhulu sikhangela indlela iZEC eqhuba ngayo inhlelo zokhetho, njengoba siyake sizwele khonona ngodaba lwe-voters roll.
Kule voters roll inspection eyenzakalayo kumaviki aphelileyo, njalo kwabonakala ukuthi kulokuphambaniseka okuthize abantu abaningi bathola amabizo abo esekhitshiwe ku-voters roll, abanye bajikelwa kwezinye indawo kumawadi lama-constituency lapho angahlali khona. So thina njengebandla sacela iZEC ukuthi ilungisise izinto lezi, babhalela incwadi kodwa up to now incwadi yethu ayikaphenduli. And njalo nxa sikhangela ngenye into engani isihluphile ikakhulu kuma-council candidates ngoba nxa abanye ade befika bebetshela ku-nomination court ukuthi hhayi ibizo lakho kalikho kuwadi yona le ofuna ukukhankasa khona. So besibona ukuthi iningi labantu bethu bacine sebengasangenanga ezama-ward candidates ngoba amabizo abo ade ngekho. Kodwa isimanga yikuthi esikhathini sonke even laku-voters roll inspection izinqade bekhangela ku-platform e-star 265 amabizo abo ebephuma kuma-ward onaleyo kodwa ku-nomination court kayikasekho. So ngento sibili esikhathaza kakhulu, yinto esifuna ukubona ukuthi siyaqhubeka njalo sixoxisana ne-ZEC ukuze udaba lolu ole-voters roll lulungisiswe ngoba nxa lungalungisiswanga kutho ukuthi iningi labantu bazayehluleka ukuyavota ngelanga lokhetho. Njalo i-voters roll kumele iphiwe ama-candidates besibabhalela incwadi, sibhalela iZEC incwadi ukuthi ama-candidates ethu kaphiwe i-voters roll. Njalo lathi njengebandla siyafuna i-national voters roll ukuze siyihluzisise sibone ukuthi iminjani, njalo sibone ukuthi lokho kuku-voters roll yikho yini okusemthethweni okuzayenza ukuthi umuntu lo muntu olelungelo lokuvota ayevota ngolanga lekhetho, angasoze athole ibizo lakhe selingasekho kumbe selijikelwe ku-polling station ekhatshana kakhulu kulalapha ahlala khona.
Lo nkosikazi Ellen Shiriyetenga, isiphathamandla esibona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokhetho kubandla le-Citizens Coalition for Change. Sizaqhubeka sixoxisana lamanye amabandla ezombusazwe ngalolu daba kumaviki alandelayo. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC, ngisithi asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazane.
Kwezemidlalo lidinga ukunqoba emdlalweni owodwa nje mpela iqembu labesilisa elimela iZimbabwe emdlalweni kakhilikithi ele-cricket ukuze lithole ilungelo lokuyaphatheka kumncintiswano omkhulu wamazwe womhlaba. Yintethele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma phambilini komdlalo wangensonto lapho iqembu leZimbabwe elizadibana khona lele Sri Lanka wesigaba seSuper 6, umdlali weqembu leZimbabwe uLuke Jongwe uthe ukudlala besekhaya komncintiswano weInternational Cricket Council Cricket World Cup Qualifier kubafaka esimeni esihle kakhulu ukuba baphumelele.
abalandeli bafana lo mdlali wethu wechumi lambili ngoba nxa sekungathi awusahambi kuhle abalandeli bethu bayaphakama basiphe amadlabuzane sibe sesilungisa lokho okuyabe kuhambi kuhle kudala umehluko ukuba khona kwabo
iqembu lezimbabwe lemiklomelo yesithupha njalo elingene ngemiklomelo lesri lanka intathelo ezindaba ezemidlalo upresident umidlakama uthi iqembu lezimbabwe lingahle lizifake esimeni esihle ngokunqoba elesri lanka
amashevrons nxa enganqoba esri lanka kusasa azabe sefezile amaphupho abo okuthi adlala kuworld cup abe seqedile imisebenzi loba kungasayenzakalanga ngolwesibili ngohamba bayenqoba iscotland abeza qualifya kuzaba into enhle ngoba badlalela khonapha ekhaya yinto ezajabulisa abaningileyo njalo sebejenzele ukuthi deserves ukuthi baqualify.
Umdlalo obuphakathi kweqembu le West Indies le Scotland wona uphelele eScotland linqobe ngama wickets ayisikhombisa. Iqembu le West Indies leliqale ukuchaya ibhola lathola ama runs alikhulu lamachuma ayithoba mina mbili lanye 181 kwathele Scotland seliphendula lithola ama runs alikhulu lathoba mina mbili lanhlanu 185 for the loss of 3 wickets. Ngokusenjalo abalandeli bezemidlalo edolobheni lakobulawayo kusasa bazadideka uba babukeleni phakathi komdlalo kaKhilikithi lo wenguqu enkundleni eQueen's Sports Club kuza lomdlalo kaKhilikithi phakathi kweZimbabwe leSri Lanka kuthi eBarber Fields kube lomdlalo phakathi kweqembu leCapes United kanye leHighlanders imidlalo yePremier Soccer League iphenduka ngemva kokuba ibike yamiswa ngenyanga kaNhlangula njalo umdlalo weqembu leHighlanders uRay Lunga uthi lokhu sekungaba lesandla ekudlaleni kwabo
adisebenza kanzima njalo ngeBreak yadisela adimi advantage kube futhi ube disadvantage njengokuthi ekhulumile ukuthi last game sawina so momentum ithathi adiloke khona phana. So it requires a permanency momentum, but we have to be advantage cause.
Emidlalweni edlalwe namhla kwesigaba seKasilaga Premier Soccer League iqembu leBulawayo Chiefs linqotshwe nge-2 kanyanga leGreen Fuel ngaseluveve iqembu leNgezi Platinum linqobele wange nge-2 ka-1 iqembu leFC Platinum linqobele Chicken Inn nge-2 kanyanga kuthi eleManyika Diamonds litshayele Shesham nge-1 kanyanga kusasa ngesonto eminye imidlalo izadlalwa ngokulandelayo iqembu leBlack Rhinos lizanikelana leDynamo senkundleni yeBata ngaseGweru iTriangle United izadlala leCranbourne Bullets ngase equipo ukuthi eleHerentals lizajibana leSimba Bora ngaseMandava ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanjini
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso Nesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso umsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Kuhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi womdumo owembaqanga uSiyabonga Justin Msendo ozibiza njalo ngegama lokuthi iGupta langempela lakwaMsendo. Lensizwa idabuka eNkabazwe kodwa icula ikwele South Africa. Nansi ke ixoxa lo ntungameli inkomo we Studio 7 ngesingili yayo entshantsha elesihloko esithi iphimbo.
Ngiyabingelele kuzwe lonke igama uSiyabonga Justin wabombano komsendo endaweni yasevunku elwagwelo kwezomculo baqala ngibambisana nensizwa okuthiwa uzamcolo cishe sekuyiminyaka engaphezu ka 4 years sisonke nje mina ngasengikhetha ukudlala umgcobanyawo ngoba yena egcwele kakhulu kumasikandi ngasengikhetha ukuthi mina ngishaye umgcobanyawo
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abafisa ukuthenga umculo bazowuthola ezinkundleni zokuxhumana egoqela oFacebook, oWhatsApp nakubo YouTube. Ngisazoyifaka emasontweni ambalwa azayo, ngisasebhizi ngakho lokho. Mina ngise South Africa njengamanje, inombolo abazongithola kuyo u-067 695 7371.
Ubatshiyela wapha amazwi abalandeli?
Kubalandeli bonke emhlabeni ngithi kini ngiyanithanda kakhulu, ngifisa ningisapote, ngifuna nje uxhaso lwenu, uthenge nje izingoma zami nikwazi ukuyidlala kundawo zonke nje la enijabule khona. Khona eziduduzayo uma ngabe ulahlekelwe umndeni, khona ezimnandi uma ngabe ujabulile. Ngiyabonga kakhulu kubo bonke abalandeli abangithandayo, ngiyanithanda futhi sizaqhubeka phambili sidlala ingoma. Ngiyabonga kakhulu.
Dona lite ibimbo lako litabulisa bantu okube yenjalo. Dona lite ibimbo lako litabulisa bantu okube yenjalo.
Themba ke liukholisile umculo kamculi wethu ocula umdumo oyembaqanga uSiyabonga Justin Msendo, yena ke waziwa njalo ngegama lokuthi iligupta langempela la kwaMsendo. Isikhathi sethu asisavumi bakwethu ubana siqhubekele phambili silokhe sisonke kulolu hlelo, kodwa ke singekehlukani kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Amakhulu lamakhulu abantu bebethe gwaqa eStanley Square emakhokoba kobulawayo emkhosini kwesikhumbuzo sokubhubha kwake wakhokhela ibandla le-PF Zapu, njalo wazoba umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo. Abafuyi abaningi esiqintini seGwanda bathi sebedlela evalweni ngoba inkomo zabo zilakho ukucuba lonyaka kungenxa yokusilela kwamanzi lamadlelo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPractice Jeremiah.
Ulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.